So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthulincube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Nxa siqathanisa okwenziwa nguhulumende weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithoyele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke simthayela uhlombe uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe liyatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi, kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika 5.5 million, nxa sikhangela ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2. Yinto enhle eyenziwa ngohulumende, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basukume bayehlaba uze bavikeleke kulo umkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu, 5 million, azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa?
Sikhuluma nje umuthi lo usufika ezigabeni zonke zeZimbabwe, kuma provinces wonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje koBulawayo, indawo ezingu 38 amathuma amathathu lesifica munye mbili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama district elizwe leZimbabwe, abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba. Ngokunjalo ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma, sebekwazi ukuthi kuqhakatheke ngani ukuthi bayehlaba. La izolo ngingakhangela abanye besemath south ngale bephaka masibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba. Khonokala sokuzenza ukuthi ke umuthi njengoba ungena ungenelanga, kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonokala kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelala ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu, basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba, bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona, lubhahile, luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi, abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo iKhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane leCoronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili njalo engukhansila ka-Ward 10 eNtumbane, unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
I-COVID siyeyi isibhahile and abantu bayafa. Kuqala besiyazusa kuzwela nje kwezinye indawo, but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangkhona yikuyini, but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4. Maybe just few meters away from even lapho esihlala engihlala khona endlini. And as a council, as a department, what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID, especially the palace, if bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department, the health department, bayagijima beyenze infumigation endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even ebhubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini, bahamba beyenze infumigation. Sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane, kungabi lesikhathi eside. But we are facing challenges, councillors. Uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni, so sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini simenini sibilikenza ama-gatherings amaningi athisi. Siyazi sibithi sihlangisishasatshayisana sibili lobunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana, but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sekungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe i-council iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence, because most of the time, omama ba withdraw my cases. I'll say in my ward, for like this past month, I think we withdraw about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man. A child umuntu wesifazana endithola ukuthi usehamba sesiya withdraw. The other case I was asking umama ukuthi why you withdraw when uvele umbophiseleni wathi ngambophisa because amapolice ayethe afuna a police report. So I was asking her, I asked her ukuthi ngabe amapolice babengafuna ukuthi uthathe a police report for you to be treated in hospital. Wawungasozwanelise yini ukuthi uyethatha uyenza a police report. So what I feeling ngasoze ngihambe. So we are facing ama challenges amakhulu kakhulu amaningi kakhulu nge gender based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila ka 110 kobulawayo. Ungumgcinisihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolopo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-midterm fiscal policy review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yikudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotsha kwele Bhilithane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye ubikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Beloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kwele Bhilithane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi beseBhilithane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Majokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo langokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho lezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho velela khona uthiya imuli yakho yonke lempilo kade suyiphila lapho sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakala kubonakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho. Njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi amazwe anjengeBritain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni lethu. Yebo belelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokuhlukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni, kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokhu kumbe kube lendlela yokukwenza?
Kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane neleBritain ukuthi abantu laba bebiselwe. Njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli eleBritain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe. Lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khonapho. So kulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe kuthiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezo nketapacha. Angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi. Izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu, abanye ngabantu abangelamaphepha okuhlala lapha, labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazenezo. Uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axothe abantu ngoba usesebenzisa umthetho we-immigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe.
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 enyakatho yemaNdebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathintambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Libona nibantu bakamthakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyathabanga inews elizinika sona lesinews esiqinileyo sibili inews esiqotho. Hayi khulu lokho sikunikwa iZBC, iZBC akula nto esinika yona lapha. Yeyi. And lingabona ukuthi abantu bayafa kathi sibabulawa yiCOVID. Liyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha ethawuni. Liyabona la ngokukhokhwa windi. Hayi hayi ha uhulumeni lo mani uhulumeni ongenziyo lo mani. Hayi hayi bakithi. Hayi sahawula lapha emhlabeni lapha. Izindlu ziyabulawa abantu imali amapentsheni yakala mali pentsheni iyizaholiswa 10,000 kambi 10,000 izakwenzani ngesikhathi esinje simbi isikhathi singalunganga lesi amatitsha layani kwizini ancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kade sebenze umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha. Yeyi hayi lizwe leli sahawula lapha emhlabeni lapha ake inkosi ngani yangena elibusise into ezimikavi lapha. Yeyi oh
lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazo wethu ade simthanda uSandra ethikalale ngokuthula khalela bonke abasakazi abasishiyayo sokani lani ningazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke ogibs dube bonke nje ngizengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaze ezim eMontrose lapha kwakumnandi hayi khathesi so siyabingelela sithi qhubekane ngokusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami nguthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayani kuhlatshwa indaba zabo basakhona bangafuniyo phela special olutsha lolu nabanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi beni
njani basakazi bakasithudo 7 indawana zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi eliwenza thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyaselela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebeli ngapha esenjoseph obhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha langapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza ukuthi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kathesi abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa so siyacela sokuthi unanzelele khonokho ijike khona ngale characters konke Osa channel into njalo sa channel lawo mokene lilime liqinise madoda kuyavuta lo sishela ungwenye ngijike abanye ngoku sasi Benjamin ngithi vuka njani madoda khona ngapho libambe liqinise COVID-19 nesent anono wamuna lo yabonga
ngiyavingelela nami kustudio 7 ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7 mina nginesicelo bakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesingesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha okuze ebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bayavunyelwa ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele phathi kwalala yena nomphefumulo lokuthi iphathi yaphila siyayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanya uqanza lapha ekhaya lapho kodwa uqanza nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kathi kuyehlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bangama uGavena sicela ukhansila obabulawayo beharala bamadrobho wonke babiza uGavena bahlale la phansi ngento kazukukhule uthola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizama ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku kubaminyane amalayinini baminyane khona ebhasini uhulumende ka-decongest uzuko
Salubonani zilomuhle salubonani mina ngikhuluma ngoGibson Pofu nguwa 17 ebubi ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi indaba zeqiniso ku Studio 7 mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba amajekiseni iCorona ngoba iCorona into ekhona ngiyikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi mawa umuntu sakhona kusavuma hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane ngiyabonga
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe Umongameli wele Tanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni ye COVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni. Ngokubika komsakazo we Voice of America, wayengumongameli obhubhe ngombimbitho umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. Umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempila kahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethu leziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezinsuku. Lolugatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezinsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abaloke bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu. Lathi sahlatshwa amajekiseni awuqale lawana, mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson. So bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but iyaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuye rough. Asake sibone into enje in our lifetime. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwa ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine igovernment population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuna ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerica, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine, they are surviving. Bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ingababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kweze midlalo omela iZimbabwe kumdlalo wegolfu kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekangelele kuVincent kanye lakungoni Makusha yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai loPeter Wesler kanye loPeter Purcell Gilpin yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kule midlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela i-COVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.